Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-11 kuNhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa besifazane be-MDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli izindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni imilitary coup.
So umbono lwami ukuthi umbuso wahluphuza ngesikhali wathathwa ngendlela enjalo kutho ukuthi uvuthiwe njalo kungenzakala noma yini ukuthi abanye abaphethe isikhali bacabanga ukuthi iqhuba labo phelipile.
Silengxoxo lomela isigaba sesunningdale eHarare engwe MDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lakhe kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu.
La bengafuna ukulalela abantu bazakuba lokho bephuma every day sathezi zokuphuma manje bona abasebenzi sebephumile kathezi kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezivalisa abesifazane be-MDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Ekhuluma kudale lomhlangano webandla lakhe le-Politburo, uMnangagwa uthe konke okwenzakala enkundleni zokwethulwa kwendaba ezombusazwe la kwezenotho yelizwe kuhleliwe ngenjongo yokubangela udlakela lokungahlaliseki elizweni. Kodwa ufunge wagomela wathi abenza lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Eqeda kukhuluma lokhu, abesifazane be-MDC abathathu labana abetheswe umlandu wokutshotshozela ukungahlaliseki elizweni uJohana Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Maroba bahle babotshwa. Ngokuya kwesikhathi inkokheli yebutho ikhulunyelwa ngumphathintambo ezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe inxuse intatheli zindaba bazitshela ukuthi imbiko athi isisabalele ndawana yonke eyokuthi bakhona abakubutho abaqoqa ukuhluthuna umbuso welizwe ingamanga. UKazembe Kazembe uthi bakhona ababe kuhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe asebebambane labakumabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bahluthune umbuso kufakwe umbuso wenkazatho kumbe i-transitional authority ngesilungu. UKazembe Kazembe uthi lokhu ngamanga. Wethese amazwe angentshonalanga athi asebenza lezitha zikahulumende waqamba ngamagama umnumzana Xavier Kasukuwere lomnumzana Job Sikhala umsekeli kamgcinisithalo webandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma loSikhala yehlule. UKazembe Kazembe uqambe labenhlanganiso ezethula imbiko ezivalisa igamba kweradio Zim Eye leNehanda Radio athi baphehla imbiko engamanga wathi labezinkonzo ababalisa uProphet Talent Chiwenga, Prophet Nathan Humphrey welemelika loProphet Simon Chulu oweDeeds of Christ Church labanye. Kesizwe amazwi kamnumzana Kazembe Kazembe.
Una radio claims that former members of the Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ZANU-PF, who fell by the wayside and largely went into self-imposed exile at the advent of the new dispensation in November 2017, are coming together in a united front with some named senior government leaders, some members of the security forces of Zimbabwe, and elements of the opposition formations. This is in a bid to change the image of His Excellency the President, to undermine the legitimacy of government, and to render the country ungovernable. They further claim that once the contrived coup d'etat is executed, they intend to establish a national transitional authority which will then govern Zimbabwe minus ZANU-PF for an unspecified period.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Kazembe Kazembe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazi womnumzana Dinizulu Macaphulana. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungenzakala na ukuthi uhluthunwe umbuso.
Okwenza ngithi into engenzakala leyo ukuthi vele umbuso ungaqala ukuntshintshwana ngokuhluthunelwana. Kujwayelekile ukuthi ukuhluthunelana umbuso kulandelane. Abathi ngesilungu coup begets another coup. So umumo wona lwalo ukuthi umbuso wahluthunwa ngezikhali wathathwa ngendlela enjalo kusho ukuthi kuvuthiwe njalo kungenzakala noma yinini ukuthi abanye abaphethe izikhali bacabanga ukuthi ithuba labo selifiki.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ongakhokhela ukuhluthuna umbuso khona lokhu engamukeleka yini phandle kwelizwe lapha njengoba siyabona amazwe ayayandisa ukuba lo mbuso njalo engamukelwa?
OkweZimbabwe njengakho konke okwenzakalayo bethathela umgabe umhlaba sungathi mhlawumbe laba abathethwe bengenza ngcondo ngoba ma ubhekile indlela uMnangagwa aphethe ngayo izintambo indlala ebantwini ukuhlukunyezwa kwabantu lo mgunyathi ukudliwa kwemali yomphakathi imali yelizwe egcileni obala abantu abakhe abangabi bakhe bayazidlela nje bethatha imali ereserve ngibesenza abakuthandayo. Lokhana kuyenza ukuthi umhlaba uthi ayi lanxa kungathatha olunye uhlanya mhlawumbe lolo lungenza ngcono. Lo mphakathi weZimbabwe ukhathele ukuthi kuzwa abanye sebesithi umgabe wayengcono. Ungabona sokunjalo kusho ukuthi ithumba lokuthi umbuso ungathi uthunyelwana liyabe selivuthiwe ba.
Wokhokhela ibutho kwakathesi umbone ngaba nguye umuntu ongakhokhela yini ukuhluthuna lokhu kumbe kungabuyela yena uthi wenga ngokwakhe?
Esikhathini esiningi nje kwenzakala ngalolusitana uhlangothi ngesikhathi kuphethe umngabe ukuthi ongqongqoshe bamabutho kube babathatha umbuso ikhulu ngempela ijayele ukutshaywa ngabantu abangabhathangi izintambo zebutho. Uthole ukuthi lapho naba abaphethe izintambo zebutho ongqongqoshe sohlangelele ukuthi babangashuthuna umbuso labo sebeshuthunela umbuso nxa umbuso suthathwa uyathola sebebotha bomana abaphezulu evalelwe ezindlini ama-house arrest kuthathe nje linye isotsha kumbe abanye amasotsha elingawaziyo langamaliso bavumbuluke bevele eceleni kube yibo abathatha umbuso. Yikho okujwayelekileyo ngabakhulu kwaba nje ivela kanye ukuthi nabo ngqongqoshe abakhangelelwe kube yibo abathathayo abathathela umkhathi. So kungavela nje linto isothi esingalazi ulizwe selikhuluma labantu sokunje ngakho abantu bangachitha isikhathi bebhekele umuntu othile ukuthi uzathatha yena lo obhekelwe nguye ongasoze athathe kuyavela nje elinye lwalicala.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kubikwa sokuxokozela ebandleni le-MDC Alliance amalunga esethesana ubuthakathi kulandela ukungethembani ukuthi abasebe kucele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngobani. Sixoxe nomunye owayengalandelanga isinqumo sokungayi edalela ephalamende esasifakwe libandla lakhe lingakasiguquli omela isigaba seSunningdale eHarare umnumzana Peter Moyo othi kulenye inkokheli yebandla esisukile kubandla leli izolo.
Sasibizwe ngendaba ye-COVID-19 ikomiti yami yayihlala mzwanoku. So ngabatshela ukuthi khona mina ngiyahamba ene ngabatshela ukuthi khona into eliyenzayo leyi eyokuthi la liyahlala lihleli yeyi liyenza i-decision eyaffecta thina lingazange lisibuze or ukubuza ama structures ayisiyo endlela esingacommunicate ngayo. Ufuze liqale lisibuze, selibuza lani abaphansi, hayi ukuthi lingacabangela ukucabanga okwafecta abanye abantu impilo zabo, lina libe seliphonga ukugijima ukuthi kona sesiyenze lelokho. So ngathi lina seliyenza i-dictatorship yokuthi dictatela abantu. Kodwa ke kwaphuma mgceke futhi ukuthi kona mhla ka 19 akufuzange sihambe ngoba kwaphuma two ama decisions amanye ayethe kona ngoba abantu bakhuluma ama MP wonke akhuluma ukuthi lokho elikwenzileyo hayi ayisikho. Uhlanganisela lami sibili ngabatshela mzana lokho kwakuhlala ama committee ayi-4 kuphela abanye babengahlali. So sasesihamba thina abanye ku parliament sabatshela ukuthi kona lizaqala lisibuze liselizwile esikukhulumileyo anibe liyobuza abantu. So batshelwa ngabantu ukuthi kona no lokho elifuna ukuyenza ayisikho. Lawu silwimpi akuvuzanga ulwe impi uphandle. Kathe sifuna ama electoral reforms. Kuyahamba njani naliphandle? Laba bazayo lokho behamba besiya phambili. So linalabe liwineni khona. So mina kuyenzekele lokho ngaqala ngabuza ama community leaders, njengama pensioners, ama pastors, ama structures ngambuzile bangitshela ukuthi kona akafuni la ukuzwa. Ngoba soze ngikwanise ukuphenda ukuthi ngizobatshela ukuthi kona sengifuna ukukampela futhi ngoba ngizenzele into ngabomu. Yikho kwenza ukuthi kona ngihambe eParliament.
Kodwa ebandleni ke ele MDC Alliance ulokhu lilunga yini kumbe ngenxa yalokho sokwenzakele usuzatshiyana la?
Uyabona ukuthi kona angisoze ngithi ngililunga kumbe ayisimilunga. I-Supreme Court ithe kona ayisilobandla alikho. So angiboni ukuthi kona ngingathi ngililunga kumbe ayisimilunga ngiyabe ngingaphi. Engingakutshela khona ukuthi mina ngisupport uShamisa kuphela. Nguye umuntu engimsupportayo. But ukuthi ngithi kule bandla kumbe akula bandla lokho asoze ngikutsho ngoba angiliboni ibandla lakhona.
Manje awuziboni usiya kuceleleli elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khupha?
Mina angaze ngiqhume kona vele angikwazi nokuthi bayezela ngaphi ama meeting abo. Kodwa ke abantu bathi uyahamba khona ngathi. Zathi uyazihambela kwani. Nxa befuna ukuthi kona ngihambe alisoze ngitshone ngibaqatsha. Ngiyaziphumela mgceke ngiyadresa abantu ngikhulume engufunayo. Mina isimigwala ngumuntu olezivindi sibili. Umuntu othi kona nxa secabanga into yakhe yayiyenza mgceke. Loko kokuthi bayangikhulumela njengenkomo yenhlabathi ayisikho kolokho. Mina ngizazikhulumela into yami nxa ngifuna. So akula muntu ongacabangela ukuthi kona umiso yenza into zokucabangela. Hayi, so mina engikubonayo lapha ukuthi kona i-leadership fuze ilalele ukuthi kona abantu bafunani. Nxa bangalalela ukuthi kona abantu bafunani baza bangama-leader amahle. Nxa bengafuni ukulalela abantu baza kuba lokho bephuma every day. Kathesi sokuphuma manje bona abakusending committee sebephumile kathesi. Kuyini
lo ngomela isigaba se-Sunningdale eHarare? Umnumzana Peter Moyo ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseHarare. Inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni selikhwele ladlula amakhulu edlula amathathu 320 kulandela ukutholakala kwabanye abayisithupha belegcikwane leli. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele asebetholakale belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa. Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabantu abedlula amakhulu amabili kade besenkambeni zabavela kwamanye amazwe belinde ukuzwa ukuba bengaba belegcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers abakhululwe izolo ngoba sebetholakale bemsulwa bengelagcikwane leli. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulowesilisa obeselayinini yoncedo lokudla oluphiwa abaswelayo e-Beitbridge obelokuphikisana lamanye amadoda amabili balwa bamgwaza waze wayefela esibhedlela. Amapholisa athi uDecent Mleya loClement Mazibeli balwe babulala u-Elias Sivanda. okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumlayezo elisiphayo na nge WhatsApp.
Salbonan silukantaba. Gerald Ncube from Emathebeleni South Province esigodini. Kunzima kakhulu. I-lockdown day isiphathe kabi kakhulu. Kuyimandla asisebenzi sitshona sihleli cause thina sikule industry yama-restaurant. So ama-restaurant kunzima vele mandi ku-33 wona lokhu evaliwe cause ama-owners amaningi abayifuni le nto leyo eyama-takeaway cause but it's waste of time and ama-resources. So balinde ukuthi kuze ama-restaurant avule operate full time. So nje isimo senzima kakhulu kithi because nale imali thina ezakhishwa i-government asiqualify kizo. Kunemali ama-grant lezi zabantu abangasebenzi ama-350 thina asiqualify. Kuzomala ama-UIF thina siwatholi kodwa impilo iyaqhubeka sizothiwa kunjalo.
Kona njani basisakazi bakwa-Studio 7? Thina siyamangala ngalo mama umakhulu nomnozulu ukuthi kanti bathaba bona mabe senziyisekise nje eZimbabwe kodwa kula kungapheliyo loku into lesibhedu. USmith wathi kusiyabheda wathi yena umzulu okabuye wayenza iZimbabwe revision. Sikukhangele siyakubona yonke into ithi siya ekucingeni ngoba bathi wayezikhala kakhulu sidabuka. Yikho abantu bonke nje aba-underchamisa isikhathi sokuthi sime enizibindi ngoba sesikhrosa umfula manje sesiya eKenani ngoba akula nto engabuya yodwa. Fanele sizimiseleni into esayisusayo sisungule ukuthi sifuna ukuzikhulula ebuzimeni lobobugqile sikhona. Hatsho ubugwana njalo ungayengwa yimali. Zimisele njengesotsha elifuna inkululeko.
Linjani beStudio 7? Likhuluma nomfana wasemaphisa. Kwamanje ngikhuluma lapha eGoli. Ngicela ukuthi ke mphawule laphana ngizwe bethi uMakhupe ucotshe uChamisa. Ngizwe abantu bakithi lapha bathukana kakhulu noMakhupe, abantu bakithi esiNdebeleni ngizwe lapha bamthuka kakhulu bathi uMakhupe uthengwe izandla. Kodwa mina ngoba ngingela kusekela ngingela muntu omila uma ngikhangela kumbe ngilalela kumbe ngifunda iConstitution eMDC uMakhupe ngokomele ebe yipresident. UChamisa ngokuhlakanipha lenxa yokuthi ephathini kwakula bantu ababemsekela ngoba nguye othatha isikhundla ngodlame nangokuhlakanipha. Kodwa manje ngoba izinto zasikhaliswe ngendlela yangikhona ne-court, uMakhupe usebisele esikhundleni sakhe amandla asebuye. Abantu uma befuna ukubona ukuthi uChamisa akala amandla ngaphandle kwe-MDC akaphume afome yakhe iparty, why uma kuwukuthi uChamisa ulabalandeli abaningi waye ngaphume azimele yedwa afome yakhe iparty lakopiti sibone kumbiza kuma yini? Why kuyukuthi uyalibangisa leli gama le-MDC ngalithiyele uMakhupe njengoba ikhothi imthile yathi nguye umnikazi wephathi. Bona bagijima ukusekela umuntu kodwa benganazeki lo muntu wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hawu omunye vele kuyadingeka ukuthi kube lo president ofundile elizweni. Kuyadingeka mpela umuntu ozohlukanisa u-U no-N ahlukanise u-plus no-X kulokhu kuthi akhulumeni uhulumeni uyazama uhulumeni usebenza nzima usithi umnangaba. Hayi phela lokuyazi phoxa abantu lo njalo uthokozani khuphe lo yabona yikho thina amaNdebele the most sizohlala sihlupheka istedi ukuthi umama lo kube ngamanje isikhathi sokuthi abone ukuthi isimo sinjani kithi emaNdebeleni. Uzovotelwa mbani akula muntu ongangivotela vele vele ngowezanu p f mama lo akula nto abathandayo lapo uzokusiza ngani? Kuzwakala local pen ukugela Israel avele ukuthi lo muntu lo ma ungasondela duze la umbuzi ubusithini uza kutshela ukuthi alapha lami besengikhuluma ku akula nto abazayenza lapho vele loba bengayenzana uChamisa vele upowerful yomfana lakakhulu nguye vele ovotelwa ngabantu nguye upresident weZimbabwe nguye upresident.
Salibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamagama village kuward 9 Makhulela Bulilima West Plumpe. Thina lapha esigabeni hayi siphilile ngoba sisemaphandleni nje, hayi sizwa ngezindaba nje ukuthi abantu bavalele. Yebo lathi sivalelekile, abantu bazama sibili ukuhlonipha ukuthi bekuhloniphe lokho abakuzwayo. Ye hayi inkinga esilayo nje lapha emakhaya indlala imigodi ifile kayilungiswa unzima ukunathisa inkomo sizinathise emigodini hayi kunzima impela hayi hayi yasazi ke necorona njengoba ivalile especially amaborder laba siphelanga umalayitsha from South Africa so abantu zali bathwele nzima grocery ukuthi bayithole bathenge konke kunzima ngiyabonga Studio 7 liphephe lani lapho elikhona labantu bonke nje umhlaba wonke siphepheni kuphele lokhu makusenzeka ngiyabonga ubhanda mona
basakazi beStudio 7 basakazi abalungile kunye labalaleli kunzima ngalo umkhuhlane we-coronavirus impela lapha esihleli khona hayi sisemaphandleni into nje sesihlukuluza kakhulu akusahambeki amapholisa sesilubhedu sibili sesihlukuluzeka ikakhulu ukubana siye ukuyathenga ezitolo kubotshwana sibili ngoba kulezikhathi esingazaziyo kodwa fayinda uhle ufayindele khonapho labo ubotshelwe khona kuthiwa fayindela khonapho labo uhlangane nabo khona bangakubopha kuthi fayinda khonapho ukuthi sazi ukuthi imali lezi zikholeka ithiwa ziya enkambeni khumbeni zimali sezingena ezikhwameni aso kunzima ngoba ikakhulu bafuna zona izimali zangaphandle ama-user ukuthi akasisakwazi ukuthi siphile njani alubana uhulumende uyayekethisa mbijana ngoba impilo sibuhlunga teso kunzima ngoba teso siphakathi naphakathi kwendlala emasimini akuphumanga lutho njalo sitshawa luvalo sebebaningi abakhanya bevela eSouth Africa kuthiwa kubantu babuyile kungapha babuyile alubana uhulumende uyaqinisa umkhankaso wokuba ukuthesta laba bantu bonke abantu bathestwe ngoba umkhuhlane lo msuqasa sibili yimi uSwanda Robert Swanda ngisemathakatha ngiyabonga kwenjeleli
nibingelela basikazi besitudio 7 thina sibona le nkinga esibhekane nayo ukuvalelwa mina umbono wami bengithi kanti indaba leyo kuloku kukhulunywa abantu sebeloku bebhizi ngabantu ababeyangaphandle abekuwo-South Africa Botswana le nto kumele ilungiswe ngoba izolimaza imiqondo abantu bezimbabwe beloku bebhisa abantu bangaphandle kanti ke nabo phakathi bayagula abachekwa bona sebebheka abantu bangaphandle instead ukuthi kwabona bezibheke ngaphakathi ukuthi bona baphile kanjani laba abantu asekhaya abanamamaski abanato zokuvikela bona babheka abantu bangaphandle iBotswana ayinabo abantu abaningi abagulayo laba abantu bagula uma besezindaba lapho bafakwa khona kungani kanti labantu or iZimbabwe ingalindi izakhamuzi zazo eborder uma befika eborder bevele bechekwe ukuthi labantu banjani seziyizilwanyana and thina nathi asiwazi lo mkhuhlane ukuthi ubuyaphi ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 ke sikhangele ezivela kwele Melika abakhankasela ukuguqulwa kwemithetho evikela amapholisa lapho ebulele abantu mahlayana bathi kumele amapholisa engazaphiwa imali eningi yokusebenzisa lokhu kulandela ukubulawa kukaGeorge Floyd owaklinywa lipholisa ngedolo waze wabhubha edolobheni leMinnesota uFloyd ubekwe izolo sixoxe lokade esesikhumbuzweni sikamuyi unkosazana Sibusisiwe Dube ohlala edolobheni leMinnesota
engibonile abantu bebe khankasa ngokuthula bekhumbula uGeorge Floyd umuyi labanye nje ababulawa ngamapholisa bengasakhangeli lokuthi umuntu wangkhona ngumuntu omnyama umbelikhiwa bekuyisikhumbuzo sabantwana laba abangu-195 bathe since the year 2000 eMinnesota so kubula abantu abangu 195 ngamapolisa. So isodeng esekade ngihamba esikhumbuzweni sakhona kulwesihlalo.
Ngokubona kwakho ungathini ngalokho esikuzwa kwenzakala kuthiwa kuzikhumbuzo lokutshengisela kade kusenzakala kuthiwa khona bekugcwele abamhlophe kulabensundu. Ungasela ukuthi ngokubona kwakho kungakukhombani lo?
Kuliqiniso sibili ukuthi bekugcwele abamhlophe lesikhumbuzana dengikuso ngibona kubantu abamhlophe kudlula abamnyama. Mina ngokubona kwami ngibona ngani it's spirit of ngathi ngesilungu of irreconciliation kutshengisa ukubambana. Abantu sebekuzwisisa ukuthi ukuthiyana kwejwabu akusho ukuthi sithiyene ngoba dalwe ngokufanayo ukuthiyene nje ijwabu lethu. So ngibona ngani sebevumelana lakho. Bengabe bekhona mangani abavumelani lakho abamhlophe kodwa iningi esengilibonile emkhankasweni leyenzakalayo ngani bavumelana lakho ukuthi hayi umuntu omnyama layo kaqakathekiswe ngendlela umuntu ongumlungu oqakatheke ngayo. Labaningi embabonayo kula bathethene labantu abamnyama. Interracial couples, interracial relationships agcwele lapha eMelika laseMinnesota. So ngibona lokhu kukhombisa ukuthi kule unity abantu babambene akusela lokho ukuthi wena umnyama kumbulikhiwe. So mina ngombono wami ngibona ngani kutshengisele reconciliation, unity and progress.
Unkosazana Sibusisiwe Dube ngomunye wayesembuthanweni wokukhumbula umuyi uGeorge Floyd ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leMinnesota ngapha kweleMelika. Ingoma ka Novuyo Stigel. Ingoma ethiwa A E I O U. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kunezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezivalisa abesifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli zindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Sixoxe lomela isigaba seSunningdale eHarare engoMDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lakhe kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.